I-Zestni iti uyamangalisa ukuba kulabantu bafuna ukuthi ukhetho okumele luqhutshwe ngo-2028 lube khona ngo-2030 njengalokhu okufiswa ngabanye abakubandla elibusayo labakucele le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Sengezo Cabangu ozithi ungunobhala jikelele obandla leli. Uthabango owethekelele ipulazi likamnangagwa ngempela viki lamanye amalunga edala lephalamende akubandla le-CCC lawelibusayo uthe kuyabe kuqondile ukuthi umnangagwa aqhubeke esesikhundleni kuze kufike umnyaka ka-2030 uma uZulu ekusekela lokhu. Kulabasola kakhulu amazwi kaThabango. Omunye wabo umnumzana Phumulani Sibanda, isikhulumeli se-CCC kobulawayo.
Thina njenge-TPC kasikho kulokho. UThabango uyazikhulumela, uzikhulumela okwakhe, akubona ngathi kungasiza yena. Kodwa thina njenge-TPC hayi kasikho kulokho. Sikhangelele ukuthi izinto zihambe ngendlela, kulandelwe i-constitution. Nxa ithemu yakhe isisitsho ukuthi isiphelile, iyabe isiphelile. Nxa ama-elections emele abe khona ngo-2028, sithi kawabe khona. Kasitsho ukuthi kahlale zwamtshosa ngoba isizathu sakhona singasiboni.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba owake waba yisikhulumeli sebandla le-CCC laye uthi uThabango ukhuluma ihlazo.
Uyaveza sobala into esayikhuluma kudala namhlanje ukubana oThabango lequku labo ngabantu abasebenzela izanu baproducer izanu yikho akula emhlabeni wonke jikelele. I-opposition political party engasukumi sithi thina sisupporta i-ruling party ukuthi ihlale embusweni ngenxa yokuthi umsebenzi we-opposition party yikuthi la ithola ithuba lokubana ibuse but ibuse ngendlela engcono.
Kasenelisanga ukukhuluma loThabango legqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole ngodaba lolu ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Xoxe lo mnumzana kucaca phulu laye ohambe epulazini likamnangagwa ngempela viki.
Bekuluhlelo lephalamenti, uhlelo lusemthethweni lephalamenti ngoba iphalamenti ilenhlelo eziningi, ilengatsha eziningi ezikhangela izinto eziningi ezijiyeneyo. So uzakuzwisisa ukuthi nxa sikhanda imithetho i-constitution yethu nxa idefina okuthiwa i-legislative process or i-legislature, kuthiwa i-legislature shall be made up of the president and the parliament as led by the speaker of parliament. It's in the constitution, it's in black and white. Abantu abaningi abakwazi abakwazi bakunanzelele okusho ukuthi akula ndlela iphalamenti engasebenza ngayo ingazange yakhulumisana no-president kwesinye isikhathi.
Abakubandla le-ZANU-PF bathi uThabango indoda emadodeni. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Joseph Juma omele iphelandaba Mpophoma edala lephalamende.
Abantu bathanda ukukhuluma izinto abangazisiyo. Bengikhona mina kulo mbuthano uThabango ekhuluma kazanga indoze upresident. UThabango into ayenzayo upractisa lokho esikuthi esikubiza ngokuthi modern politics ezenzakala ngisho even konapho e-America lapho elikhona even eSouth Africa uyakubone uJulius Malema noma bephikisana e-EFF labo president uRamaphosa abali babekhulumisana badla bonke banatha bonke benza yonke into bebonke yinto eqakathekileyo nale ente zombuso imbuso yamazwe le. Ukuthi kona being opposition akusho ukuthi kona somelelele ngama-sworn enemies. Kusho ukuthi kona ye sime ngale sikhangele ngale ndlela lina lime ngale likhangele ngaleya ndlela kodwa akusho-ke ukuthi kona kumele kube lani lokuxabana phakathi kunje. So mina lami nginje so mina ngikuZANU-PF but ngilazo izihlobo eziku-TPC so sokumele sixabane yini sishane ngoba sibona okushiyanayo na and impendule ukuthi hashi akumelanga kube njalo yini kade kukhuluma kolokana asokuginywa kodwa yikuma usiba patriotic elizweni lakho ukuthi ye ngiku-opposition kodwa ngithi mina uhulumente okhona nguyena lowo so kumele sinjani sisebenze sonke kungaxatshananga kungaliwanga sibonisana lapho engibona ukuthi kona uzongakukhuluma ukuthi kona where you are wrong we are going to say it out that this is wrong.
Kulabanye abakubandla leZANU-PF abaphikisa ukuba umnangagwa aqhubeke ebusa kungafika umnyaka ka-2028 kulapho-ke okugqitshwa khona umbuso wakhe. Kuzamele kwenziwe i-referendum kungakaguqulwa isekelo sombuso welizwe. Okwamanje sikubeka sobala ukuba umongameli osesikhundleni kavunyelwa ukuvotelwa futhi kumbe ebiselwe embusweni isikhathi sakhe singaphela esokubusa. Ngimele isitudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.